Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwazi ukuthi kasikwere usebenzisa amandla bani. Loba nje akwenzileyo kukuhle kodwa usebenzisa amandla aphi phela. Ngokuthi thina ngokwazi kwethu indaba zomsebenzi ezibanjwe nguminista ke oyelenda.
Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zokuxotshwa lamuhla.
Sacela ukuthi lokhu kuzeni kumanisipala ukhangumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni sibe sithengiswa beze befika isikhathi lesi abazathina abazasifaka khona endaweni zabo basivumela bathi sinanga kuthange bazosivukela bona sibe sayisa ukusithathela impahla zethu besivoka and betshale abantu lokubatshaya.
Amapholisa kamunicipala wedolobho lakobulawayo lamhla aqhubekele phambili ngokugijimisa abaphila ngokuthengisa izitaladini ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Esigabeni sendaba zokukhangela ukonakala komnotho elizweni lamhlanje sikhangela ukuvalwa kwamankampani, ukuxotshwa kwezisebenzi, ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zazo lamuhla. Okusolwe ngumeya weHarare sithi uphange ukukhuluma ezindabeni lalolu daba lungakafiki kuye. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ebona ngelungelo lesisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi bamangaliswa inkulumo kakasukwerele njengoba kumele ivelele ehofisini kamphathintambo obona ngezesisebenzi hatshi eyakhe, bethi lokhu kuyisibonelo sokuba ilizwe lisenkingeni. UKasukwere utsho lokhu ngesikhathi ebuzwa phezu kokuxotshwa kwezisebenzi zikamunicipala weHarare kulandelwa isinqumo esethulwe lidale le-Supreme Court ngenyanga edluleyo okubangela ukulahlekelwa kwemisebenzi kwenkulungwane zabantu. UKasukwere uthi zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa ukungena kwemali esikhwameni sikamunicipala endaweni yokuxotsha izisebenzi umsebenzi njengalokho sekufuna ukwenziwa ngumunicipala. Leli nyathelo lisolwe kakhulu ngumeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni oveze ukukhathazeka ethi bekungamelanga ayichaye kuZulu lindaba njengoba ibingakafiki la kuye isesezandleni zekomidi kamunicipala ebona ngezesisebenzi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo usole laye uKasukwere.
Kuyasimangalisa ke lokho ukuthi uKasukwere yikasekwenzile. UZulu uyakwazi ukuthi silabanye ke ama-ministers ku-Ministry of Transport abavumeleke ukuthi o-railway bexotsha abantu, o-Air Zimbabwe bexotsha abantu. Ekade sikukhangele ke ukuthi uhulumende afake umthetho ozakutsho ukuthi abantu bakhitshwa njani, isigumula emsebenzini sihanjiswa ngayiphi indlela.
Uthi uMoyo kabakujabuleli ukwenza uKasukwere ukuvuka esengongenela kundaba zezisebenzi lanxa kuyinto encomekayo.
Sikujabuleli ukuthi ke uminista avuke ekuseni ke abe nguyo lamandla okubusa kumbe ukwenza izinto ezingekho emthethweni. Asikwazi ukuthi uKasukwere usebenzisa amandla bani. Loba nje akwenzileyo kukuhle kodwa usebenzisa amandla aphi phela. Ngokuthi thina ngokwazi kwethu indaba zomsebenzi zokusebenza lokusebenzelana kufanele zibanjwe nguminista ke oyelenda.
Wengeza uMoyo ethi lalokho okwenzakale edale lePhalamende lapho kuhlaziywa umthetho osalolongwa owe-Labour Amendment Bill 2015 kubethusile njengehlanganiso.
Esikubone kusenzakala eParliament izolo kuyasiyethusa ngokuthi sibona ngani uhulumende nje uvele ukulento ayiqondileyo yena uyazama ukulungisa ke kinga lesihlangane layo yokuxotshwa abantu abaningi kangaka uzama kumisa ke ukuthi la i 20,000 yabantu ingaze yaqhubekela phambili.
Ibandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lisole kakhulu leli nyathelo eselithathwa ngabamankampani uxotsha izisebenzi kulandela isinqumo se-Supreme Court esivumela umqhatshi ukwenze lokho ngemva kokunikeza isaziso senyanga ezintathu. Sezisedlula inkulungwane ezingamashumi amabili zabantu asebelahlekelwe yimisebenzi selokhu lesi sinqumo sethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngenyanga edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukulandela ukudluliselwa komthetho okhangelelwe ukulwela amalungelo ezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi mahlayana owe-Labor Amendment Bill izolo lidale lePhalamende, idale leSenate lithi lilungiselela ukucubungula lomthetho kusasa. USenator Matson Mhlalo wakoBulawayo utshele iStudio 7 ukuthi yena labanye bakhe abahlala ngaphandle kweHarare balubhekise esigodlweni lamuhla ngoba sebemenyiwe ukuzohluza lolu daba, njalo uthi bazimisele ukulwela amalungelo ezisebenzi njengalokho okwenziwe ngamalunga edale lePhalamende. Kusenjalo, umnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, uthi izisebenzi ziyajabula ngokwenzakalayo njalo zithemba ukuthi akusoze kuphumelele lokho obekukhalazwa iParliamentary Legal Committee ukuthi izisebenzi ezixotshiweyo zingaphiwa imbadalo ye-compensation.
Soke njengoba isibhasi lePhalamende sibona ngathi hayi kuyathembisa ukuthi engayisisiya ngale kusenethi zasivela phambili, ngoba sinanzela ukuthi futhi kungananzela iPhalamende yethu, siyananzela ukugcwele ama-MP aba-dominant i-majority ngabe-ruling partisan PF, and le Senate ungayikhangela yi-SMP. Angiboni into engaphikisana lama-MPs abo ngapha kulowa house kwapha house. So kule kuyathembisa ukuthi hhayi ngxenye kungaphuzi.
Obekufunwa i-Parliamentary Legal Committee-ke okokuthi izisebenzi ezixotshiweyo zingaphiwa imbadalo ye-compensation.
Umthandazo di ukuthi kupase, kodwa engxenye kungakhathaza i-Senate yethu layo ngaliza kunanzela ukuthi isebenzi zidrekile, and la bantu asebebumile ngabantu abangezeli iy'namba zabantu abahluphekileyo vele esihlupheka ngabantu abangezeli iy'namba zabososi. Engxenye ngakunjalo, engxenye i-Senate layo they can come to ama-census wakhangeleleyo begcine bevuma ukuthi hhayi nala bantu abaphumileyo abakhombasethu, ngoba phela abantu abantu abasebenzile amakhampani amile ngenxa yabo. So thina kuyisiloyiso sethu lo mthandazo wethu ukuthi i-Senate engxenye kathesi ibhora lisezandleni zabo ukuthi banceda abantu laba, kungaba le-arrangement ukuthi hhayi nxa engxenye ikhupha abantu abangu-50 ukuthi hhayi singalinika ngama-bages khona khona kuyenza umuntu enkosi aqhubeke phila. Ngenzani ukuthi akunikwe ukuthi hayi singalinika abaningi ama-bages? Imali vele kungayilidingo, ngoba phela nxa imali singathi imali ayitholakali bantu abantu labana vele singakhona ngabantu abalezimo labantu angabasebe abafundayo abanye ngabaleyo ama-extended families, kungaba nzima kulawo ma-families. So-ke mina ngibona ngathi hhayi imali iyahlupha ngiqiniswa ngenxa yomnotho welizwe, kodwa-ke isebenza kuzidilekile. So thina sibona ngathi kungangcono ukube le system yokuthi engxenye abantu banikwe ama-bages ababheke.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapholisa kamanisipala wedolobho lakoBulawayo lamhla aqhubekele phambili ngokugijimisa abaphila ngokuthengisa ezitaladini, ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Abahlaselwe kakhulu ngabathengisa ku-5 Street loJason Moyo. Umanisipala wenza lokhu lanxa esethembisile ngaphambilini ukuthi uzadingela abantu laba indawo ezihlelwe ngokusemthethweni kuqala andubana ebasuse kulindawo. Abathengisayo laba bathi bakhulumisane lomeya umnumzana Martin Moyo izolo lalamhla wakhuza amapholisa la, kodwa akukho osekuguqukile. Omunye wabathathelwe impahla ngunkosikazi Sithabile Moyo, yena osebenza lenhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe. Asizweni exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Yebo, yes, siyavuma ukuthi akhiphe endaweni lapho abasifaka khona ngoba zikho ezemthethweni. Kodwa ukuthi sisuthile ezindlini size kuhlale khona apha indaba zendlala kuthwele nzima. Right, bebethe bayenza i-vetting process yabo yena-ke. Sisacela ukuthi lokhu zeni kumasipala ukhangumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni. Sibe sithengisa beze befika isikhathi lesi abazathini abazasifaka khona endaweni zabo. Basivumela. But isimanga kuthange bazosivukela bona sibe sisayisa ukusithathela impahla zethu-ke sibopha and betshale abantu lokubatshaya.
Bangaki sebethathelwe impahla zabo.
Abantu abathathelwe impahla lapha bababaningi kakhulu ukuthi ngoba ngathi okwayizolo kahle kahle bebethathela abantu abalutshana de befakile impahla yade befake impahla zabo emgwaqweni. Ngoba into ekhona yokuthi bafike ekuseni ngama-fast-shift. Abantu abaningi bebengababi khona bebekhona befika abanye bezothatha impahla zabo. Then kulezindawo lapho esiyenza khona esigcinisa khona impahla zethu overnight. But behamba khona lapho besiyathatha lezo mpahla abantu bangakathatha impahla zabo behle behambe lazo.
Yikuthatha impahla kuphela, akula kutshaywa kwabantu, akula kuhlukuluzwa.
Impahla baba ziyathathwa. Ungangani uyabuza ukuthi kathi lithathelani impahla zethu ngoba zisizekile. Abantu bayachaya. Kula bantu sibe abachayiwe abalihlekane. Ngikhuluma sokulomunye umama obe olomumbu wakho kodwa umumbu oyigreen lo. Nxa ngisizwa ukuthi ube namathana ayi-3 sobathe sebemthathile umumbu lwani umama lwana kuthiwa babemtshalo kumtshaya. Bakhona ama-witnesses abatsho bathi itshaye nekuthi bengingekho ngaleso sikhathi. But bamtshayile lowo mama. Khuluma umama lo kuthiwa wafeyinta. Nxa sithi umama lwani useyifendile zampiya simanga ukuthi umama lo useyifendile. Namuhla sesizwa ukuthi umama lo ubhutika sikwazi liqiniso okungana bathizwa abaningi bayakufakazi bathi umama lo kuthiwa useyifile.
Yena umansipala iziphathamandla zakhe mhlawumbe okhansila lo meya selike lathola ithuba lokukhulumisana labo yini njalo bathini?
Kakhulu baba, mina ngikhuluma nje mina ngokwami ngiyengahamba ngakhulumisana laye kuthanye ngithole ngisehofisini laye umeya ngokwakhe sikhulumisana laye la izolo ngokufanayo la namhla futhi ngibele ehofisini yakhe. Ubaba umeya nxa sikhuluma la yena uthi akufanelanga ukuthi aluba siyachaywa uyabafonela laba abantu abayibabe-security abayibabagijimisa abantu ethi yena usekhulume labo and labefonela athi sikhona ukuthi kuthiwa singasathathela impahla singasatshaywa up until bezilesikhethi i-vetting process yabo yena leyo labo bevume. Kodwa isimanga yokuthi nxa sihlezi ngemgwaqweni ngapha sisitoa sithathele impahla sitshaywa and ngikhuluma lakathesi ngikhuluma so abantu bayathathela ngakathesi ngikhuluma seimpahla ziyathathwa zabantu.
Lo nkosikazi Sithabile Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni koBulawayo, othi uthathelwe akuthengisayo ngamapholisa kamansipala. Asenelisanga ukukhulumisana lo meya uMnumzana Martin Moyo ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe.
Abadala babetho kwakuyiziziba sokwaba ngamazibuko babesitsho khona kanye okuvelele inotho yeZimbabwe okwakuludumo lakwamanye amazwe. Wona amafekthali ayegaya ezifela emlonyeni ezilohlonzi zidume eduze lakude. Amasimo ayethola isivuno esasilakho ukuphilisa izwekazi lonke labensundu ele Afrika kanye labantu abafundileyo ababesebenza imisebenzi ephezulu. Konke lokhu sokuyinganekwane yona etshela ingane ukuthi amatshe akuyancwebeka lamadonki abalempondo. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa onhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uthi lokhu yikuziyenga kuphela ngoba akuzwisiseki ukuthi uhulumende angathi abantu baqhatshiwe ngaliphi omanjinela labomongikazi abavela emalokithini begcwele ezidaladeni beswele imisebenzi.
Instead ukuthi uhulumende acreate employment amakhampani zavala. So i-employment ecreatwa yi-create ngama-individuals and ama-individuals angikhona kala ndaba lokuthi alandele umthetho. I-employment creation eningi i-create ngama-Nigerians ngama-China.
UMnumzana Alfred Ndlovu ozisebenzayo uthi inhlanganiso le ingeke ikhulume ngabantu abatshona bethengisa amatamatisi ithi baqhatshiwe ngoba lokhu kwenza uhulumende ahlale phezu kwezandla abantu bedinga imisebenzi. Iningi labantu eliziqhatshileyo uthi lilahlekelwe yimisebenzi ngokubhidlika kwenotho yelizwe ngakho uhulumende angeke azitshaye isifuba esithi abantu baqhatshiwe esitsho abantu basezitaladeni langaphansi kwezihlahla bethunga izicathulo.
Nxa igovernment sithi abantu abaku-informal bafana labantu abangabizwa kuthiwa baqhatshiwe, angiboni ukuthi kuyasiza ngoba abantu bakhona kala security. Mhlana elimeleyo kakula ndawo lapho ahamba khona ethola uncedo, mhlana elo hlupho uphelele khonapho. So ukuthi abantu laba kude baqhatshiwe, ngibona ngani igovernment nje liphupho.
Incitshi kwezamabhizimisi uMnumzana Mbongeni Dungeni uthi kumele kunazelelwe ukuthi amabhizimisi ukuthi aqhubeke esebenza kunotho yelizwe enje kumele avunyelwe ukumisa izisebenzi umsebenzi engahlawulanga amaqubaquba ezimali.
amankampani angani ukuthiwa adonsa nzima ngomkhono wami indlela lapho yakhona abantu abaningi abenza ama-profits amakampani amaningi awathengelwa kangako ngoba abathengi vele bona kabalayo inzuzo amankampani amaningi seyavala ezokulima esasithembele khona njengelizwe lazo sezehla kakhulu
enye njalo ingcwethi kwezenotho yelizwe unkosazana Sithembile Philime uthi ilizwe alilamali
imali ekhona elizweni sinlutshwana i-trade deficit yethu layibona itshaya ngama-4 billion kweminyaka nje so kuqakathekile sithi imali entsha khathe sasisatsho ukuthi i-foreign currency ngokuthi vele sesisebenzisa i-US dollar sesithi new money ekuzakwengezelela ngokuthi bona ama-countries ale-hard currently they have to export
uthi bekuyabangcono aluba imali iphuma elizweni siyathenga impahla enkulu efana lemitshina yamafektali kodwa akunjalo iphuma isiyathenga ukudla lempahla yezigqoko okungelani lokuvuselela inotho amankampani aweZimbabwe ayehluleka ukwenza impahla ngenxa yentengo ephezulu okubangela ukuthi impahla ingathengwa abantu bakhethe echipileyo evela emazweni afana leChina leSouth Africa akwaziwa lapho kuyawela khona indukulo xa-kuxaku nangokubhidlika kwenotho kukhanya kusiya kuqhubeka kungacaci ukuthi kuyaphetha kutheni mihla ngemihla uZulu uyazibuza ukuthi mthakathi bani ololunya olungaka owathakatha ilizwe walithiya amafektali ekhala ibhungayezi kwathi izizalwane zagcwala wonke umhlaba njengomhlambika zalusile nxa ufika eZimbabwe awudingi kubuza ukuthi umumo unjani ngoba ukugcwala emadolobheni kwabaphila ngokuthengisa kudle kukutshele ukuthi zimbi indaba ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda
Sibonge uNothando Sibanda kusigaba sendaba zokukhangela ukonakala komnotho weZimbabwe lamhlanje ukuvalwa kwamankampani ukuxotshwa kwezisebenzi ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe ezithi kuyizibonelo zokuthi inotho yelizwe iyaqhubeka ibhidlika ngamandla kusasa esigabeni lesi sokukhangela umnotho weZimbabwe sikhangela ukuqonga kwenani labaphila ngokuthengisa elabaqhatshiweyo liqhubeka lincipha lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagase awe 9:09 a.m. le-shortwave 4930-12080 laku-15460 kilohertz lapho-ke sizabe sihlaziya udaba lomthetho obunjwayo edalela ephalamende ophathelane lezisebenzi owe-Labour Bill thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngokubhidlika kwenkulumo zokukhulumisana umlotha kwele-South Sudan ukulwisana kubikwa sokuqalisile endaweni eziningi zelizwe phakathi kwamasosha kahulumende labahlamuki lokho kubikwe yisikhulumeli sohlangothi lwebutho lokho sokudanise amazwe amaningi omhlaba abezama ukuba ngomlamulankunzi ekulwisaneni obuselizweni lelo ngemva kokwala kwamongameli Salva Kiir we-South Sudan ukusayina isivumelwano sokumisa limpi Inhlanganiso ebona ngulondolozo wabelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch isole kakhulu umthetho wethulwe ngele-Egypt wokulwisana lemisebenzi yabalwa yabalabecatsha lomthetho wawuchaci ngoba ulakho ukusetshenziswa ukugweba kanzima abanye abantu ababe bengelani labalwa becatsha. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamuhla sixoxa ngokubhekanela labo abaseSouth Africa abangatholanga amaphepha okuhlala kulelo lizwe. ISouth Africa yafaka uhlelo onyakenye olokuthi izizalwane zeZimbabwe ezathola amaphepha abizwa ngokuthi ngama-special permits zidinge ukutsha imvumo yokuhlala kulelo lizwe. Bakhona abazama ukulungisa amaphepha abo behluleka osokusenza ukuthi besabe ukubuyiselwa kweZimbabwe labo njalo abathola amaphepha la sebecebiswa ukuthi bayethola amaphepha abo kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Mthokozisi Ndiweni okunhlanganiso yeZimbabwe Special Permit Forum.
Okokuqala kule public notice lapho eyakhishwa ngabe Home Affairs South Africa iyokuthi nxa ipermit ingakholekthwanga by 30th September e-VFS Center lapho umuntu ayi-aplayele khona bazokuyibisela e-Home Affairs e-Department of Home Affairs ePretoria. So ngathi kwakukhaleyo ukuthi uhlelo babesithi bazoluvala mhla ka-30th August, so kule extension yenyanga ukuthi abantu babekwazi i-outcome yabo ukuthi i-application yakhe imi kanjani okwamanje.
Inombolo ye-call center ithini ulayo khona?
+27 87 825 0675. Ama-office abo bathi bavula from 8 ekuseni kusiyavala ngo-5 Monday to Saturday. So konke lokhu whether you-walk in, yi-call kumbe yi-email, umuntu uyakhona ukukwenza within these times and within these days, Monday to Saturday 8 to 5.
Siyabona ukuthi kulabanye vele abangazange bethole lutho, kungazani bayancitshwa ukuthi bathole ama-permits wona lawo, baphila njani kwamanje?
I-condition iyabe ikhona ukuthi nxa umuntu ethole okuthiwa i-rejection ngesilungu kuyabe kumele uyabe leyo okuthiwa i-voluntary deportation, ukuthi sokumele athwale izinto zakhe abuyele kwalaseZimbabwe. Mhlawumbe angazama ukuthi maybe a-aplayele entsha okulawo okuthiwa ama-standard permit ngaphandle kwalolu hlelo. But khona vele sikunanzelelayo ukuthi abaningi balokhu bekhona khona lapha elizweni abazange vele bazihlupha ngokuthi bakhona bethala izinto zabo bebuyele elikhuza, they chose ukuba illegal in the country. Yikho esingathi yikunanzelela kwethu ngoba abanye balokhu bezibuza ukuthi ngile rejection lapha manje ngihambisa njani ngayo, ngathola yini i-appeal kumbe izinto ezikanjalo. Futhi esikwaziyo ukuthi i-condition ekhona okwamanje ukuthi akukabi ne-provision ye-appeal nxa umuntu ele-rejection.
Pho-ke i-voluntary deportation yangkhonakhona yena leyo bakhona bangayenza kumbe vele yikukhuluma nje?
Yikukhuluma nje, khona vele balutshwane ngathi babengani bakhanya bazimisele ukuyilandela.
Lo mnumzana Mthokozisi Ndiweni okunhlanganiso yeZimbabwe Special Permit Forum obekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lingali tshona njani izilukandaba Mthokazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Ibandla lezanu PF lithi kumele kuyothathwa amathambo amaqhawe elizwe leZimbabwe athathwa ngabelungu asiwa kwelebhilitane, amathambo la abikwa etshengiswa endaweni zokubuka ezembali ama-museum. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolu olokuyadinga amathambo amaqhawe ulubona njani?
Lolu ludaba engibona ngazani luhle kakhulu, njalo ludaba esilukhuthazayo ukuthi kumele kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ukuze bebuye bezophumula beselizweni labo laseZimbabwe. Kodwa-ke mina owami umbono uthi wona umbuyanehanda lamanye amaqhawe bengafisa ukubona abantwababo behlezi kuhle belokudla, belamanzi, belamagesi, impilo bahambela kamnandi njengabantwana beZimbabwe. So lokhu sitho ukuthi singakachithi ama-resources sibathwala sibaletha ngapha, bekungaba nani ukuthi siqale silungisise i-economy ukuthi iveze amaphupho abo, ngoba bona belwela inkululeko yethu, babelezifiso lamaphupho ababelawo ukuthi sizaphila ngendlela ababefisa ngayo njengabantwana beZimbabwe. Bekutheni ukuthi siqale sigcwalisise lokho sibe sesibaletha-ke sizobuya eZimbabwe sigcwalisisa izifiso zabo.
Bakhona abanye abathi kungaphathisa lo mnotho welizwe lokunye okunjalo ukuthi ngamadlozi la.
Sokusika ngokuthi wena njengomuntu ukholwa ukholwa kwamadlozi kumbe ukholwa ku-anointing oil kumbe ukholwa kubuthakathi, sokusika ngawo umuntu ukuthi wena okuhambelayo kuphi. ngawe ukuthi ubona amadlozi uzawuhambela kusho ukuthi kubuya kwabo kulaba abayenza into zamadlozi kuyabe uzabahambela. Abanye bengafisa ukuthi ngabe kumbe uprofethi sibanibane nguye obeke ukuba ngupresidenti kuze izinto zihambe. Sokusiya ngomuntu ukuthi yena empilweni yakhe ukholwa kokuphi.
Wena ukholwa kokuphi?
Lo mbuzo lo uzima, mina ngikholwa ebhayibhelini nakuNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.
Manje nxa sikhangela udaba lona lolu olwamathambo, ungathi ludaba oluqakathekiswe kakhulu na kubandla leZANU PF njengoba sesibona le committee isibunjiwe?
Ngibona ngani ibandla leZANU PF njengoba babambana izaphu leZANU abaye babalwela inkululeko yelizwe beyiZANU lezipha. Babeqakathekisa kakhulu amadlozi ngoba besiya empini ukuyalwela inkululeko yalelilizwe, babekhuthelelwa namadlozi elizwe. So ngibona ngani yinto abangayithatha serious kakhulu. Kodwa-ke umbuzo wami sewuzaba ukuthi basibe kuthatha serious khathesi ngenxa yani, isikhathi sonke lesi bengakwazi yini ukuthi into bamele beyithathe serious. Ye, siyababonga ukuthi sebekwenza lokhu ngaleso sikhathi, kodwa isikhathi sonke lesi bethuleleni ayisikho yini okunye sokuthi besela amabhadi njengelizwe ukuthi sithole i-economy yethu ingahambi, sithole sibe nama-drought izinto eziningi kanjalo.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hhayi, isale kuse balaleli, isale kuse lakhe.
Hhayi, sibongile. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn linqobe iqembu leBuffaloes nge-2 kanyala mhla imini enkundleni yeSakufa osokwenzela ifikise imiklomelo engamachumi amane ngemva kwemidlalo elichumi lathoba munye munye. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lihlohlelwe ngabadlali abathumi Michel Katswairo kanye noThabani Guredema njalo limpumela itshele eli qembu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Lokhu ngemva kokuba iqembu elihlezi kwindawo yesibili letriangle litshaywe nge-2 kanyala iqembu leDynamo senkundleni yeKipo. Abahlohlele iqembu leDynamo ngabadlali abathi uRodrick Mutuma kanye loRaf Kaundera njalo iqembu leDimbare selilingene ngemiklomelo yeqembu letriangle omabili la maqembele emiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leChapungu libe ngujikilobhanqa leqembu leHarare City 1-1. Okwimpumela ethi iqembu leHarare City likwindawo yesihlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu, kuthi eleChapungu likwindawo yethoba munomunye lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Ohlohlele iqembu leChapungu nguTonga Magwendere, kuthi ohlohlele iqembu leHarare City nguTalent Chawapiwa. Ngasemalahleni iqembu leWangeli buqele wawa nge-3-0, njalo imiklomelo yalo ivele kubadlali abathi uPritchard Mpelele, uMunyarazi Mungatse kanye loNewman Siyantshali. Impumela ichi iqembu leWangeli lemiklomelo ngamashumi amabili lambili lihlezi kwindawo yechumi engalaneni. Umdlalo ubuphakathi kweqembu leZPC Caribbean lelehawumayini uphele lawa maqembu engujikilobhanqa 1-1. Ikanti ubuphakathi kwamaqembu adonsa nzima atiyele Dongo Sawmills kanye lele Flame Lily wona uphele ezingujikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leCapes United lizadibana khona lele Tsholotsho enkundleni eNational Sports Stadium, kuthi kobulawayo iqembu leHighlanders lizadingqikilana lele FC Platinum enkundleni yeBarber Fields. Ngimelisi-7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umphathintambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Sevia Kasukuwere umise ukuxotshwa kwenkulungwane ezintathu zezisebenzi zikamunicipala weHarare obekumele ziphiwe incwadi zazo lamuhla. Amapholisa kamunicipala wedolobho lakobulawayo abikwa eqhubekele phambili lamuhla ukugijimisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebathathela abakuthengisayo njalo ebakhahlameza kakubi. Endabeni zokukhangela ukonakala komnotho welizwe lamuhla, sikhangele ukuvalwa kwamankampani, ukuxotshwa kwezisebenzi, ukugcwala kwabantu abazisebenzayo kanye lokusetshenziswa kwempahla eningi evela kwamanye amazwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.